ngithabile kakhulu ukuthi uDokotela bamthuthuke sine curriculum yakhe ahambe nayo kambe nakuza ngathi ukuthi umntwana oku-A-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10 e-university umuntu uyenza i-project u-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10 ngikusani khona lokho basho abazali ukuthabisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi zama-curriculum lala umntwana abasamali yobana besenza ama-curriculum futhi kubenza abantwana kubafaka ku-risk yokuthi kulapho behamba besiyangena ama-ofisini zezindlini bevota kubafaka ku-risk yokuba-abuse.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokotela lo kasimfuni esihlalweni sokuba umphathi intambo wezemfundo uthiko wabuko wananzelela ukuthi hayi ube possessive wabe se-correct.
Mina njengombalisi wabantwana esikole ngithabile kakhulu ukuthi uminister uDokotela akasekho i-curriculum leyo ayilethayo sasuka kuthi silibele kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo amatisha akudala sesejele sikhona sasesijayele imfundiso yakudala
kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokotela ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa kodwa-ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu yikuswela kwakhe isikhathi sokulalela
into enye ikhalikhambele ibani iyancindezela kakhulu abantu ilungele ezethu ngenxa yokuthi kulenga okumele kufunde kodwa isikhathi somthwalo sekuklasini sishane ikakhulu kazingakhayela izikolezi ethize siyawuthi sefuna kodwa kangenenini kangana ekerangene esteji abazali labantwana sebekhala ngama-homework kuyashaya kuzoshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnetayo ngoba umzali yabevele ediniwethu abasela msebenzi ukuthi bachathiwe so umzali yabe thinenqumo ethengisa amatamatisi senzane so khonokho abantwana abaningi abahlukuluza ngabo esikhathini yakho ukuthi ngikhuluma nje kathi ngomntaka kamaphilana athi zogcela i-smartphone yini ukuthi i-research umsebenzi akhuge umsebenzi akhawuthole nokuthola umthona idata kanilayo ukuthi nami nginenzinto so yethu ukuthi abantwana labo basalela emuva nxa sesikhangele ngelungelezomfundiso sikhangele kusole discrimination ukuthi uniyaswela uniyathola so i-curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo iloku kuncindezela ukuthi and kunezi ndawo esithukuthiyathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abantu bamsosanda bakhulu basho nami selekhinzakho njena ukuthi bona bacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayina abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethu efane ngangikubhale khona wakuyilokhu umntwana akho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana ebezisa ukuthi uma engafika abhalanga isikolo uba senkingeni.